Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba ulamukela umsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlazi ku 20 Mfufu 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulomuntu oyedwa owakobulawayo obulewe yi COVID-19 izolo. Uhulumende uthi umkambo wokuthengiselana izabelo zamankampani o stock exchange uzasungulwa edolobheni le Victoria Falls ngomvulo ozayo. Lanxa ingcwethi ezicubungula ezomnotho elizwe zisithi awusoze uphumelele kangako.
Kukanti njengoba ngitshilo uPaul Victoria Falls ngolokuvakatshelwa hatshi ama industry.
Amatitshala aphakathi kokukhalala umsebenzi athi acunulwa ukuthi asethola ingxenye yeholo lamasotsha amapholisa labonogada bemajele.
Uhulumende okwakwenzayo wahamba phambi komedia wakhuluma ngama-journalist ukuthi thina wasingezelele imali, wasingezelela imali yena engasingezelelanga.
Abantu besigaba semandebeleni bathi bamukele imizamo yomkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Jamisa yokukhuluma isindebele emngcwabeni kamuyi umnumzana Esof Mdlongwa ngempela sonto.
Ukukhokheli bonke abalapha ngibonele uMadam Kutwe.
Zonke lezi ndaba lezinye pha emsakazweni weStudio 7. Kulomuntu oyedwa owakobulawayo obulewe yi-COVID-19 ze inani lababulawa yimkhuhlane lo bafika kumakhulu amabili lamachumi amathathu lambili. Lolu gatsha luthi ababanjwe igcikwane le-coronavirus balichumi lambili 12 izolo. Lolu gatsha luthi njalo elizweni jikelele kulabedlula amakhulu amabili lamachumi amane lane 244 abagula umkhuhlane we-COVID-19. Uhulumende uthi umkambo wokuthengiselana izabelo zamankampani o stock exchange uzasungulwa edolobheni le Victoria Falls ngomvulo ozayo. Lanxa ingcwethi ezicubungula ezomnotho elizwe zisithi awusoze uphumelele kangako lo mkambo njengoba lendawo isazakala njengeyokuthokozisa okwe-tourism kuphela. Amankampani akhangelelwe ukuphatheka kulumkambo abalisa awe-Sidco, Old Mutual, Caledonia Mining, Invictus Energy lamanye. Umphathintambo obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube ubikwa esithi ugatsha lweZimbabwe Stock Exchange yilo oluzaqhuba lolu hlelo lapho amankampani azathengisa impahla zawo zama-stocks ngemali yakwamanye amazwe. Ukuze sizwe ukuthi Victoria Falls Stock Exchange le ivele isebenza njani lokuthi ingaphumelela yini, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungola ezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya.
Umsika wesabelo owe Victoria Falls ithiwa yi-VFX wasungulwa nguhulumende ngoba kwathiwa yindawo eqakathekileyo yokuthuthukisa umnetho abayithi i-Special Economic Zone. Indawo leyo kuvame ukusetshenziswa izimali zangaphandle ngoba kulezakhekeli lezivakatshi ezimbalwa. Hatshi mina ngibona i-Victoria Falls ilophawu lokuvakatshelwa, hatshi olwamabhizinisi aqondanile industry. Ha, akulazithelo lapha.
Kungabe kusitshona ukuphatheka kwamankampani la ahlelwe nguhulumende kungalethela inotho yini elizweni?
Umsika wesabelo we-Victoria Falls wawusuke wavalwa okwesikhatshana ngoba osobhizinisi babesetheswa amacala kumbe icala lokuthengisa imali yangaphandle emsikeni omnyama okungekho emthethweni. Ngibona ngathi mina amakhampani la akhulunywa la yiwo labana bavele belezabelo ezangaphandle kwelizwe, singathi khona ama-external stock ama-shares angaphandle. Lokhu ukuthi bavunyezwe ukuyaqalisa umsika wakhona kuyindlela kahulumende yokuthembisa abangaphandle ukuthi umumo wezamabhizinisi isumi kahle.
Ngendlela uhulumende aphatha ngayo inhlelo zakhe, singakhangelela ukuthi i-stock exchange le ilethele ilizwe inzuzo kumbe kuzaba lengxaki.
Umsika wesabelo esingathi khona i-stock market uthuthuka ngethemba labathengi labathengisayo. Hathi mina ngibona ngathi ubanjwa kumalungelo kaZulu eZimbabwe, ukuphathwa kuhle kwezigulane zomkhuhlane we-COVID, imithetho evikela ukungaphinza kwemali, lakho konke okungathi umbalwa lokhu amapholisa abo kuyinkinga. Kukanti njengoba ngichilo uPaul Levitra Force ngolokuvakatshelwa, hathi ama-industry angibona kasuze kube lezi thelo loba bangazi bavule umsika wakhona. Abantu nje bavele bajayele khona ukuthi umsika wemali useHarare kumbe ukobulawayo.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezenotho ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Amatitshala aphakathi kokukhalala umsebenzi athi acunulwa ukuthi asethola ingxenye yeholo elitholwa ngamasotsha, amapholisa labonogada bemajele. Utitshala othola imali ephansi uthola iholo elingamadola eZimbabwe azinkulungwane ezilithumi lane, $11,000. Kodwa unogada wejele uthola amadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi amabili lanye, $21,000 kusukela yonale inyanga. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni eye-R2s, umnumzana Nation Mudzidirwa, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Uhulumende kasingezelela ngeimali. Imali vele sikade siyihola inyanga ezidluleleyo is just the same. Uhulumende okwakwenzayo wahamba phambi komedia wakhuluma ngama-journalist ukuthi thina wasingezelele imali, wasingezelela imali, yena engasingezelelanga. Yena ekhuluma imali kade loku siyihola salary plus i-COVID allowance. Imali yona le yafika ku-$12,000. Nxa sikhangela ama-black market rates, imali le is less than $100. So asingezelelwanga imali. So thina njengababalisi, njengenhlanganiso, kasisoze sibuyele emuva. Into ingakwanisa ukusisukumisa ukuthi sibe semsebenzini ukuthi uhulumende abisele back imali kade siyihola ngomunyaka ka-2018 October, $520. Yiyo kuphela ingasibuyisela emsebenzini. Okunye lokhu siyabe sidlalisa isikhathi, ngoba imali esiyitholayo kathesi ayinelisi ukuthi ngingabhadali i-rent elokishini i-one room, ngingakwanisi uku-afford i-transport ukuthi ngiyebe semsebenzini, ukuthi ngingakwanisi ukuthi ngibhadale abantu bamami i-school fees, is far much less than imali engiyitholayo or esiyithola njengababalisi. So thina we are very clear, imali engasisukumisa ukuthi sibe semsebenzini is $520 minimum. Or else uhulumende asi-engage sikhulumisane kuhle, not ukushona ishethusela ukuthi uzasixotsha imisebenzi.
Uhulumende ube sengani uyethusela ukubana lingayekela ukubuyela emsebenzini alisozo lithole iholo. Zithini ezinye izisebenzi ezifana lani amatitshala?
Uhulumende uyasiyethusela kodwa asila daba lakho, ngoba lokhu okwenzayo wena uhulumende kushona isiyethusela is unconstitutional. Akuncedi ngalutho, akusolve iproblem. Ngoba ababalisi nxa bangela imali yokuthi babe semsebenzini, abala mali, uhulumende kumele ababhadale or abaholise imali eneleyo. Ukuyethusela akusolve anything. Ubugebenga awusolve any community or national crisis. Uhulumende kumele asingeje kuhle, sikhulumisane kuhle, ngoba imali esiyifunayo yi-$520. Nxa ingakwanisi kumele asingeje kuhle, then sesikhuluma ngababalisi esibarepresentayo. Kodwa abasoze bavume ababalisi ukuthi bahole imali less than $520. Ngoba yimo imali kade siyihola ngomnyaka ka-2008. So kuyini okutshintshileyo? Kuyini okutshintshileyo? Uminister of Finance uyaclaima ukuthi kwenza i-surplus ye-about nearly a billion. imali ye yakwanza ukholisa ababalisi the whole year including ama bonus. So asisoze sivume anything less than $520 asisoze sikuvume njengababalisi. So ukuchona siyethuselo akuncedi ngalutho, akusizi ngalutho, siyasihlalela ezindlini. We are more than 120,000 ababalisi abangekho emsebenzini kathesi. So uhulumeni nxa yena yefuna ukusixotsha kungcono asixotshe emsebenzini. And that would be a national crisis. So the best way forward, uhulumeni kumele asingeje thina sikhulumisane nilaye njengenhlanganiso uhle sikwazi ukuqeda iproblem esilayo ku education crisis. Not ukuchona isithi kusela, it doesn't help anything, doesn't solve any problem.
Umnumzana Nation Mudzithirwa isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni e-R2s ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselupane. Besigaba semandebeleni bathi bamukele ngenjabulo imizamo yomkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Jamisa yokukhuluma ngesindebele emngcwabeni kamuyi umnumzana Esof Mdlongwa ongomunye wabasungula ibandla leMDC ngempela sonto. Amazwi kaJamisa abeduduza abafelweyo njalo esakha kesizwe ukuthi utheni
ufuna ukuzehlisa ukukhokheli bonke abalapha ngibonele uMadam Kupe. Thank you Abam Goma for making me meet Madam Kupe for a long, long time. That is Abam Goma, always making people meet even when they are not ready to meet. A man of great love, a man of great honor. Thank you for honoring him, Madam Kupe. Thank you, Babala Momoyo, for being here. I've also seen the leadership from the MDC Alliance, Vice President Zune, Baba Uwaba Coulthard, Indoda Lekaya, David Coulthard, Lord
Lawo ngamazwi kamnumzana Nelson Jamisa ekhuluma emngcwabeni kamnumzana Esof Mdlongwa wayengomunye wabasungula ibandla leMDC. Izakhamizi zedede esigabeni seMathebeleland North zithi izikolo lamakilinika alumango alakho ukuvalwa ngenxa yokusilela kwamanzi. Sixoxe lo-councilor wedede umnumzana Stanley Torima othi kwezokudla kunganeno lezinsuku ngoba izakhamizi zike zaphathiswa yinhlanganiso epha abaswelayo ukudla, kodwa udubo olukhona okwamanje ngolokusilela kwamanzi.
Nxa kungela manzi akusebenzeki. Amatichara wona lawo amalutshwana akhona kakwanisi ukuthi engabuye emsebenzini nxa kungela manzi. Abantwana bangikhona laba enelisi ukuthi bengabuya kungela manzi. Okugeza bengakahambe esikolo, okuwatsha ama-uniforms abo, okusebenzisa nxa bekhongale esikolo. So umumo wamanzi esigabeni sami sedethi kade ungamanga kuhle.
Sizwa kuthiwa izikolo ezinye sezizavalwa ngenxa yodubo lonalolu. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani ezikolo la?
Izinwa ikwanise ukuba lama-boards amathathu asebenzayo asupplya i-main camp i-airport ledate. So lo bukhulu lo population ekhona kathesi 3 boards against the 13 which has been functioning in the past years akuhambelani malutshwani kakhulu. So lokho sifuna ama boards ukuthi abe ekhona lobuningi esingathi engxenye ufike ku ma 7 boards or at least 10 okwakathesi amabhosi asenza they are just three kayani ayenelisi ukukhuluma ukuthi indawo zona lezi engisiqambileyo zive zikwanisa ukuthola amanzi akwanileyo.
Selike lakhuluma na leziphathamandla zikahulumende njalo zithini kakhulu ezezinwa?
Izinwa sake sakhulumisana layo, sala sikhulumisana layo, sala sisebenza layo. Bayapromisa ukuthi in the near future, very soon, bazalungisisa yona leyi problem yamanzi ukuthi bayengezelele izibhorane ezimele ukuthi zisebenziswe kupopulation iyabe isiyikhulile njengeedete amain camp airport. Iindawo zonalezi sezihlala abantu abaningi kakhulu, ngeke ngingaba le nomboro ezi-right ukuthi ipopulation yakhona inkhulu okungakanani, but ungayifananisa le population yayikhona the past 5-6 years down the line. Okwakathesi abantu sebebaningi esigabeni sedete, njalo baye befuna amanzi amaningi, but bayasithembisa labo abakhulu bezinwa from Harare, the travel coming to Dete, bengezwa sesikala ukuthi lapha sokubonakele lo mbonakalo wamanzi, okuswelakala kwamanzi. Bayabuya sivili Harare Bulawayo, bayabuya bezobona. Ngikhuluma kanje so masinya sikhangelele ukuthi bengawuya bebone ukuthi amabhos lawa ayayengezelelwa. Yikho ingakutsho ngamafitshane ukuthi yiwo umumo engilawo esigabeni se-ward 18 in Dete. Ngiyabonga Mahlaba ezulu, ngiyabonga Kande.
Umnumzana Stanley Dorima ngukhansila weDete ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le eDete. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi uUnit Dube wembundane sebab eMbuza ulwe lokade ehlala laye emzini munye uTerrorite Gwedere wambulala. Akwaziwa ukuthi ababili laba bebebangani. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlife.com lithi kulomunye umama oqaleke wafa edolobheni lakoBulawayo izolo duze lemthethwandaba ye-Thread Gold. Kubikwa besekucatshangelwa ukuthi umama lo engaba ebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 okubangele ukuthi abezempilakahle bagezise ngemithi yokuhlamba lapho awele khona. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Linjani Studio 7? Hayi, mina ngidume ngosamamo ngilani Soweto. Nansi into engithanda mina ukuthi ngivula amehlo abantu beZimbabwe. Bantu bakithi, bantu beZimbabwe, ikakhulu bantu besiNdebele. I-ZANU-PF yiphathi, ayikho wrong, okurongo ngumuntu. I-NDC yiphathi, ayikho wrong, okurongo ngumuntu. Kule nto eyi-1 esingayinanzeleli, iZimbabwe izolunga, okanye ngithi kumele ilunge kuphela manje ngathola umholi ongelabandlululo, ongela tribalism, be it ngwe-MTC or ongezaniphile. But as long lo mholi engela tribalism, iZimbabwe izoma iqonde izinto. So ngalokho bantu bakithi, ake livule kamehlo siyekeleni urojwa ngezwizi njengabantwana. Uchamisa lwesitala sithi chamisa. Uchamisa ngimzondi, angilizondi shoni, umeda ngilindebe. But uchamisa sike samfaka one step, wafaka ikhambi limbona into yenzene eBulawayo, wagcwalisa amatshola kuma-councillors and mayors. Bekubonisa uNkulunkulu belibonisa khonaphana ukuthi lo muntu how dangerous he is. Kodwa namhlanje lisagijima futhi lithi chamisa. Limfakeni lizombona. Kodwa uNkulunkulu bezama ukubonisa ukuthi uyinhlobo bani kaPenda. Nanku ubonile wagcwalisa amatshola endaweni yakini. Kodwa namhlanje lichamisa lihlamukela udadewenu uThokozani Khulu esingazange simzame uchamisa sesimzame simfakile, but akenzanga lutho, wagcwalisa amashona. Into esikhala ngayo ukuthi akumelanga kube lo mholi olobandlululo. Ake sizamene uMakhuphe, mina kube ngela inamba kaMakhuphe angazi ngayithola Studio 7 ngikhulume la imposta ukuthi ngicela uma ungaphathe sokuvotela wenza okulomehluko uphathe okufana naye ungabi lobandlululo.
Nibonani bantu bakithi njani? Ngezindawo siyezwa nje abantu bezanu-PF sebeqalile lokho ukuthi ma-election. Bengathi ma-election, ama-election asiza ngani abantu? Asiza ngani uZulu? Kube vela ngangeqiniso abayikhulumi ngale nto ama-election.
ngoba kuyafana kula nto abayenza lo ba kutwa bawile abawinanga bona vele ka bawile kanti bavotelwa ngubani abantu behlupheka kangaka kube nga bakhuluma kanje bethi bazamela abantu ukudla kungcono kakhulu kuloko abebhizi bethi ma-election abantu labo badla lawo ma-election kanti abantu badlani elizweni badlana abantu abadlila ama-election wabo phela la abathoma ngawo bona angithi bona bayakwazi ukuthi bayarobha yonke into abantu abayizayo bezizala phefu izitozi kuphela bengakhuluma igama elithi i-election ama-election lawo akasizi ngalokhu ilizwe lanto yalibolile liyaphela lokho jona lisiya phansi kodwa bazobhizi ukuthi i-election kusiza ngani abantu lokhu kube ngabo bakhuluma ukuthi bathengele abantu ukudla bethenge imithi ezibhedlela ehlisa kulokungcono kakhulu
salibonani ngibingelele ku-studio 7 sibingelele kakhulu umsakazi omuhle kangako bantu bakithi hayi mina nceda ngiyazibongela shemo yazi kuyintokozo enkulu sihlangene Zimbabwe Botswana wase-South Africa singamaZimbabwe sonke yazi ku-studio 7 ngiyasihlanganisa sibe nyamanye sibe nto yinye ngiyabonga phezu nakho kubonga abasakazi ngiyabonga futhi ngiswele imlomo ezinkulungwane kodwa ke nansi udaba endithanda kuhlala kilo elezwe lethu bantu bakithi siphandla sikusijabulile siyacela sihluphekile emoyeni yethu asikwazi ukuhlala emindeni yethu bantu bakithi ukuthi ilokhu esikusakaza kufikela kubonke abasezikhundla eziphezulu maybe bazozinyika iinyapa ezingcwebe bezizwe ukuthi basaphila bangobani ngomuntu ophila ulo nembeza engaphili nje abantu abafayo basengasela nembeza ukuthi sokuphanga uba izidumbu zizosithi ipresident nangeyana ubani ubani ukhona bantu bakithi kakhulu nemesindebeleni ngithanda ukulicela kakhulu bantu bakithi yazi angikaze mbone lidonsadonsa lisilwe embusweni siloko silalela amashoni esilwa kuphela embusweni kodwa bantu bakithi ngicela kulazi ukuthi bantu bakithi singasolini abantu abafakiweyo enkingeni sola masungula inkinga bantu bakithi mina ngedwa mbona luthwangelayo ngumuntu wayezinkinga la bantu bakithi bekanuthwangela wadonsa luthamise ekhoneni wamnikeza isikhundla isikhundla ilizwa liyenziwa kanjani maye dosa uthamise sikhona emnikeza isikhundla kwazi uthamisa yena la ebeyithu wabonye abanye abantu bonke abakwazi maye ubuya lo muntu ephusha othozani kubefakale ingena esikhundleni leso sinikezwe khona leyo nto leyo esixabanisa lapho umuntu wabophansa abantu umsila ngothwangirayo wabophansa umakhuphe lo uthamisa umsila yena qede esifa bona nini yonke into silwa ngabantu basishoneni kuphela amazwi omuntu omdala aweli phansi inyembe zomuntu omdala aziweli phansi bekani unkomo wathi labo bantu bathanda ukulwa basezulu lwabo odwa lingayingeni iyona leyo bekani balwa day
salibonani basakazi bestudio 7 nabathandi lona okhuluma ngokugift isondo kufokandlovu basakazi benithanda ukuthi ngike mbuze kathi ma ngabe balalela amaqembu aphikisayo amaqembu aphikisayo anti siyabe singabala umakhuphe ngoba umakhuphe ufana lezano sibala amaqembu aphikisayo njengabo-MDC Alliance ukuthi njengoba last election kwavotwa izano yariga bayekhothi ikhothi siyazi iscaptured by izano iyaqhubeka iyabusa noma yeregile uthini uplan B one next election ngoba akusiza ukuthi bebehlale besiyekhethweni izani ibiyi-rig okunye futhi bendithanda ukuthi ngikhumbuze abafowethu abanjengabogawule o-obeti mpofu ophugene ukuthi hayi madoda isikhathi senu siyeza umbani wayisazi ukuthi one day indoda enjengojonathan moyo labokaskwere labojuwawo bazazithola behlala egangeni njengenyoni ya so lani limbuluze madoda kodwa siyeza isikhathi senu
sabona msakazi we-studio 7 hayi siyalibonga ngomsebenzi wenu eliwenzayo okukhulumayo ngu-Archbishop Khumalo ngikhathazekile kakhulu ngabantu bakithi emathebeleleni abalwa bona bodwa bafisele ukuthi abantu abavela ngasempumalanga babenze ama-councillors ake ngilisitshele ukuthi ama-councillors lawo eliwakhethayo avela empumalanga asebenzela yiphi isiphi isizwe njalo bengicela ukuthi abantu bemathebeleleni ake livuke nxa likhetha amakhansili nxa umkhansili esihlala esabhabha lina lihlala e-Codribak kuthiwa ubheke i-Codribak kodwa ehlala esabhabha likubona njani kaliboni yini ake livula amehlo ukhansili afanele ahlale kuleyo ndawo lapho abheke khona ukwenzela ukuthi lanxa sokukhona okukhona lenelise ukuthi limlande liyekhuluma laye kambe nxa lizasuka lapho kuzima ukuthi ugibele lapho siyadinga ugibele amateksi amabili siyadinga ukhansila ohlala esabhabha yena kuthiwa umela i-Codribak kumbe umela emakhandeni kumbe umela liphi lokitshi nxa engukhansile ehlala esabhabha ehlale emakhokhoba ngahlala emakhokhoba laye kubonakala ukuthi ungukhansila nxa sokukhona lenelisa ukuthi limlande lisebenze naye khathesi abantu babhizi basolana lokhuphe kathi lezwa kuthiwa isikhundla leso sobupresidenti siyilifa yini njengesabo sabhuku njengokwezinduna ukuthi umuntu asuke khona lokwe executive committee athi sezohluthula umbuso wathi uphuwe ngotswagirayi engasalandeli constitution. Ake livuke bantu bakithi, ake livuke lifunde ukuthi lisupportane, lingadividwa ngabantu baseMpumalanga babuye bali divide. Mina kanikethi ngakuthiwa kuya ngami ngayo bonke lamabandla khona alokhu zwesindebele nayabambana ukwenzela ukuthi lama MPs asuke lapho siyamela eMathebeleland. Ngabe izinto zethu zonke zihamba kahle, khathe silibhizi liyahlephuna nalodwa ye uchabisa ye ukhuphe idoti ukhuphe right ulandele iconstitution.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika, udaba lwegcikwane le-coronavirus luqhubeka luyindikimba yokhetho lukamongameli welemelika. Izolo umongameli Trump usole ingcwethi zempilakahle ezibalisa okhokhela uhlelo lokulwisana legcikwane leli elizweni, uDokotela Anthony Fauci, okhuthaza ukugqokwa kwama-mask. UTrump athi kawaphathisi ngalutho, kodwa ukucubungula ukwenziwa zinhlanganiso ezijiyeneyo nsuku zonke kuveza sobala ukuthi udaba lwegcikwane le-coronavirus luqakathekiswa kakhulu ngabantu abanengi. Kambe igcikwane lizabangela ukuthi uTrump anqotshwe kukhetho? Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ya, ukhetho lolo luzaba kunzima ukuthi ngiluxakwele ukuthi kuzazala nkomponi sebeli. Kunzima akathese ngoba bathi Trump ungemuva nge-10 points, ungemuva kaBiden nge-10 points. Zakhumbula ukuthi ngo-2016 futhi Trump wayengemuva. So indlela abantu laba bakiba bamthanda ngayo abelungu abemaphandleni, indlela abamthanda ngayo, iyangimangalisa kakhulu. So lanxa sithemba ukuthi Trump ungemuva, kodwa singathembi kakhulu. Kungala chance ukuthi angawini Trump khona kumangalisa abantu, kodwa ke hayi asazi. Yeah,
ngokubona kwakho ubona ungani udaba olwe coronavirus luzaba indikimba yokhetho na, kumbe kungatholakala ijackson ukhetho lungakafiki singabona abantu sebevotela umongameli Trump?
Indaba ye corona leyo yayizaba izaba la kumxaka sebele Trump lapha indlela ayiphathe ngayo abantu kabathabanga. Kodwa ke kusazakhanya ukuthi angikholi ukuthi Jackson xa engatholakala kusiyafika ukhetho, ngoba sekusele amaviki angaphansi kwamathathu. So hhayi, iJackson kusesemasinyane, hhayi abantu ngeke bathabe futhi ngoba kuzafanele iqale itestwe sibili. Bayenza kabathabe ukuthi kube leJackson okatest lanxa nje kunganceda, kodwa kusafanele ukuthi idlule amahlandla amaningi okutestwa. Ya, so ke azikwazi ukuthi lapha kuzahamba njani, kodwa izaba ne-effects belindlela aphatha ngayo, hayi abantu kabathabanga, bafela izihlobo nabangane konke nje. Ya,
umnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Ohio. Ngakugqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Kulomuntu oyedwa wakobulawayo obulewe yi-COVID-19 esokukhweze inani lababulawa yumkhuhlane lo bafika kumakhulu amabili lamachumi amathathu lambili. Abantu besigaba seMandebeleni bathi bamukele imizamo yomkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Jamisa yokukhuluma isiNdebele emngcwabeni kamuyi umnumzana Esof Mdlongwa ngempela sonto. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.